Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 14 kuMabasa 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje. Usibalukulu webhanga leZiBank of Zimbabwe kuwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank International Monetary Fund.
Orede mkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima.
Bakhala abantu abaningi ngezigi kumbe iZimbabwe currency yena le Zimbabwe gold.
Abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lo mngane wabo okuyikuthi abangane beIsrael baza kuma leIsrael abe Iran bamele Iran ngapha
hele Iran lihlasela Israel ngamabhombo amanengi zalethulela ezamasiko ezabatsha ezokukholo lwesiKristu lezemidlalo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usibalukulu webhanga leZiBank of Zimbabwe okwele Melika lapho azangena khona umhlangano omkhulu weWorld Bank le International Monetary Fund. Iziphathamandla zebhanga leli zibika ukuba umnumzana John Mushabanu uhamba labanye bakhe kanye leziphathamandla zikahulumente. Le imihlangano eyenziwa minyaka yonke eWashington DC ecubungula ezomnotho emhlabeni wonke jikelele. Kusenjalo bayakhala abantu ngohlobo lwemali yeZimbabwe gold kumbe iZiG. Sixoxeke ngodaba lolu lonkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ezitaladini koBulawayo.
Lokhe kungene imali naleyi abayithi iZiG. Ayi, umsebenzi ungani usamile, akulanto ehambayo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ukuguqulwa kwezimali zabo from ama-RTGS akade belawo emafonini kumbe kuma-bank account abo kubanike i-confusion. Kwamina lami nginze ngibe le-confusion yokuthi sigcine singakuzwisisi ukuthi kuguqule izimali sokumele sitshintshe sisebenzise lokhuyana lalokhuyana. Ngokunjalo kwenze le business yangathi ayihambi, akwangabi le mali. Abantu abaningi besathi bona bakhala ngokuthi abakayizwisisi limali ukuthi isebenza njani, izasebenza njani. Futhi thina sesikhangelela ukuthi emsebenzini wethu njengama cross border traders, limali ayisoze ilethe futhi kangako utshintsho, ngoba kusafanele futhi siphinde sibuyele emkambo omnyama ukuthi sithole i-foreign currency. Kungoba singeke siyithole emabhenki, singeke siyithole abayithi official bank rate, so kumele siyilande emkambo omnyama. Okwenze futhi ukuthi imali leyi ithe mhla kuthiwa iyasungulwa, babeyithi bona i-13.8, kodwa kungakafiki amalanga amabili imali leyi emkambo omnyama usukwanisa ukuyithenga nge-16, 17. Ngokungakho akusebenzeki, kusebenzeka nzima. Le situation yakhona yokusebenzisa imali yakhona silokhu singayisivini ekuthengeni i-airtime. Sinanzelela ukuthi i-taste ngendlela imali kwakhwela konke lamadatha. Abanye kuyabe kudinga ukuthi sithengise izinto zethu ngokuthi sifake kuma-social media platforms. Idatha lakhona ngamaziki yena la asekhona sesinanzelela selidura okudlula ngesikhathi se-RTGS ukuthi idatha belime njani.
Yes, akuzwa Ntombi Ndala. Manje nginxa kunje kuthwani akusitshele sibili ngamapjana.
Engingakutsho ukuthi iZiggy leyi emsebenzini thina abantu esiphila ngokuzisebenza, esiphila ngokuthi siye wodi izinto kwamanye amazwe sothengisa ngapha. Sibone ngani hayi singazi kumbe kwenziwa ukuthi asikayizwisisi. Sikhona sizayizwisisa sikwanisa ukuthi siyisebenzise. Kodwa engingakutsho ukuthi okwakathesi limali ingakaqedi yona i-30 days. Orede emkambo omnyama sesiyitheka ngemali esiphezulu futhi osokungawo ukuthi sokulingana langesikhathi sama-RTGS ukuthi imali vele besivele siyithenga nzima. So ngamafitshane ngingathi mina hayi ukusebenza kweZiggy lakhona akulethanga tshintsho. Ngithi thina abantu abaphila ngokusebenza alikulethanga tshintsho kithi thina abantu esiphila ngokuyawuda ngaphandle kwazi. Instead kwenze imisebenzi yathe abanzima kakhulu ngoba abantu kabasathengi bekhala ngokuthi imali le kabakayizwisisi kabayizwisisi njalo la ma-rates ayo already aseyahle avele abaphezulu emkambo omnyama.
Lo nkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ethengwa kwamanye amazwe sixoxe laye ekobulawayo. Uhulumende uthi iqinisaka imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig. Ele Iran lihlasele ele Israel ngamabhombu amaningi izolo kusihlwa lemadabuka kusanamuhla. Ele Israel lithi lenelise ukuvimba amabhomba phose wonke kwaba labantu abambalwa abalinyazwe ngamabhomba abewiswa lelizwe leli. Ele Iran likhala ngokubulawa kwabakubutho abagcine isigodlo selizwe leli kwele Syria okubikwa ukuthi babhonjwe ngele Israel. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba le Iran ihlasela kakubi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebeza kuma ukuthi bathelele lo olwa lomngane wabo. Okuyikuthi abangane be-Israyeli baza kumale Israyeli abe Iran bamele Iran ngapha. Nxa kuyikuthi abasoze besabe. Nxa kuyikuthi baza kwesaba abangane be-Iran kusho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqe kabuhlungu layo. Ngoba i-Israyeli ime lezinkulu ngale eceleni. So ke kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo etshengisa ukuthi ilungelo loluntu ke lizaqhubeka ke lisephulwa abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abanelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sokusiba futhi ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye okumele ukuthi i-Israel layo ibudophe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye. Kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impike enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel kube vele sokuyamemetheka kuhluphe kakhulu?
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngapi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawalawa umbuso weningi abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama Asian countries afana labo Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngapi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi meli lungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran okucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.
Unumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lithi akumelanga ele Israel liphindisele ngokwenziwe ngele Iran elihlasele ilizwe leli okwesabekayo. kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa umhlangano omkhulu wamazwe athuthukileyo ozahlaziya udaba lolu namhla lakusasa. Ele Ukraine lithi lihlaselwa ngamandla ngelerussia endaweni ezijiyeneyo, lithi licela uncedo lwezikhali. So isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi wemandla
lobaba
mkhulu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngkhona kusikuzwayo ukuthi ke sokuyaba le nkosi yamakhosi kwele Zimbabwe. Ukuthi ukuthi induna ziyabe sisiphansi kwenkosi le, ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba uDube kini nakubalaleli. Hayi, sikuzwile khona lokho ukuthi sekuzaba lo muno mutapa lo mambo ovele simazi ukuthi sekhona.
Singathi wena ukuthatha njani khonoko, ubona njani?
Angafuni ukukhuluma kakhulu baba uDube ngoba ngingakezwa ukuthi ikakhulu umambo uzasebenza kanjani. Kodwa ngokuzwa amahunga-hunga sizwe sengathi uma umuno mutapa uzasebenza nenkosi yamakhosi. Ngamanye amazwi uzabe etshela wonke amakhosi into yokwenza, including izinto zakithi esazi kahle ukuthi zona ngokwesiko lethu zazithatha iloko esingathi i-order enkosini, kube yizo esezisabalalisa leso siphakamiso ebantwini.
Akusize kuhlupe koloku nxa ukuthi inkosi zakithi sezisiyakholwa endaweni ezingasizo.
Khona baba uDube kuzahlupha, kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abasemandleni bayakwazi abakwenzayo, ngoba uzokhumbula ukuthi sagcina laphana uhulumende ethe ngokwe-constitution yaseZimbabwe bonakabalayo into esingathi mhlambe isiloti kumbe into lapho umthetho ovumayo ukuthi kube le nkosi yamasiko kumbe ngithi eyomdabu. So siyabona ukuthi uma kwenzeke kanjalo abanye ngaphi kakhulu kwele Mandebeleni bazakuthatha njengokuthi uhulumende mhlawumbe uthatha isayidi ngale ngani, ngoba uzamangalisa ukuthi njengoba wala ngale ukuthi kube kwinkosi laba omonomutapa labo mambo bona sebebekwa kanjani.
Amaphutshani kwe.
Hayi, ngivala njengokuthi ake silindeni sizwe ukuthi uzasebenza kanjani omonomutapa. Kodwa ngicabanga ukuthi labo bazaqikelela ukuthi lento ingadabulisizwa phakathi, ngoba abaningi basakhangele ngempela balindele ukubona ukuthi kuthiwe uzasebenza kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi ekufikeni kwayo laphayana amakhosi amaningi azangilwe lawo, ngokuzwa ukuthi ilamandla nje asonde la athela ngaphansi kwayo yena waba inkosi yamakhosi ebavikela.
Yes, yangizwa lokho baba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esinkulu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya.
Senziwe manje, senziwe manje. Sina masiko
wethu.
Sina masiko. Oh, senziwe.
Woma nje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukameli Gomo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani zihlobo zenkosi ezithandekileyo kumagumbi amanomhlaba. Sihlangane njengenhlala yenza kulo uhlolo lwethu lolu olokuvuselela umoya. Sizalithola encwadini ka-Exodus 14. Siqale evesini lika 18 yabe ufundela khona kanje. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone usindisa kaJehova azakunenzela khona namhla, ngokuba baseGibhithe nibabonile namhla anisayikubuye nibabone naphakade. Verse 14, uJehova uzakunilwela nothula nina. Verse 15, uJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16, lapho siya kumakhona. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli bazawuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, le yindaba eyaziwa ngabaningi ephezu kwembali yabantwana bakwa-Israyeli besuka ekugqilazweni elizweni laseGibhithe, bekhangelele kubana bayezweni lesithembiso izwe laseKenani. Yebo kambe lokhu singathi ihistory yabantwana bakaIsrayeli. Kodwa ke sifunda sibona okuningi kule imbali. Abantwana bakaIsrayeli base bekhonona ngobana uhambo ababeluhamba lwase lubashaya enhliziyweni sebekhathala sebedinwa. Baze bavukela lo Mose owayengumholi wabo. UMose njengendoda yayilokholo kazange angene phakathi kokukhathala kwabo. Nxa ungumkhokheli uphethe labo phethe khona kungumlando wakho ubana unike abantu ithemba ekuphileni kwabo. Futhi lasezikhathini ezinzima ube seduzane labo. Nxa ukholwa njengoba ngikholwa abanye abakhokheli silabo okufana nje. Nxa umkhokheli angitsho ababusi belizwe kuphela ingabe ngubani othiwa ungumkhokheli udinga ukubana abe lokukholwa kuJehova ukubana uJehova ukhona izikhathi zonke. UJehova esimkhonzayo izihlobo zami ezithandekayo ufana nje lobusuku obembeswe ngamayezi amnyama ezulu inkanyezi lenyanga kufihlakale kube emnyama kuthi bhuqe kodwa lokhu akutsho ukuthi ngale kwamayezi inkanyezi lenyanga kakukho sithemba ukubana lawo mayezi nxa esethe edlula inkanyezi lenyanga ziyakubonakala impilo iqhubeke iye phambili. Abantwana bakwa-Israyeli baze befike esimeni esinjalo ukuthi kwase kumnyama kakhulu emuva kumnyama phambili kumnyama lalapho abakhona babengasazi ukuthi babambe ngaphi bayeke ngaphi. Sizothi abanye baze bafisa ukubuyela khona eGibhithe. Nxa uphakathi kwenkinga empilweni kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi ngifike njani lapha ngoba impilo ivele iluhambo. Abanye baze bafise impilo yendulo yayizolo eyinye yayibe impilo yesono umntathu waphenduka kuso leso sono kodwa asiloyisa sifise ukubana ungawuphila ngcono. Kodwa ke uMose uthi kubantwana bakaIsrayeli ningesabi lanxa sekumnyama impilo inzima lapha ekhaya kungatholakali kudla kungatholakali imali yamagetsi. Uthi uMose ningesabi bonke abantu abaphakathi kobunzima ngithi kini ningesabi uNkulunkulu ukhona uyayizwa imithandazo yenu uzakunilwela akasoze alishiyeli lodwa sikhulekene. Unkulunkulu phakathi komzimu esibhekane labo ngamunye ngamunye ngemndeni ngemndeni ezigodi ngezigodi ngomphakathi wonke nje sicela usilwele phakathi kwezinkinga ezisehlulayo thina. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungatshinyela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware eyeEduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizimusi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fitri Access leEduPlay. Fitri Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubhala izinseka olevel ekam. So nxa ufuna ukufunda uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli and then ubusukuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay le yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali ngoba amakampani amaningi awaba abadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi if ungazuqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakhampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima ngoba amakhampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakhampani angaphandle kwelizwe. Bese kusichiya thina singena amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yikuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani angaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo lokho. So ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-softwares ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate ethu awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo, yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela ukwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi?
Kungenza ukuthi ngihlale kulele yikuthi kunelithi lendubo eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi indubo ungawukhangelisisa ngama-opportunity, ngamathuba. So kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ngokulungisa indubo zabantu.
Ubona sengathi kule themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe?
Yebo, ukukhula luyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science, and sibona ontanga abaningi sekeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalaleleyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications, bengathola njani?
I-Fixed Access App le futhi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala iziniseko o-level in 1 year, itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fixed Access, uzayithola i-app yethu ilesihlahla green icon yethu, and i-EduPlay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu i-eduplay.africa.
Lokusigaba sabatha namhla besixoxa nomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-EduPlay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu Dabo Kancube. Wezemidlalo siqoqalo ezwachisa sibanda oyethekelela kule Melika, siyawamukela kwestudio ichisa.
Ngiyabonga Dube, kunjani iMelika? Kumnandi kakhulu ke, hayi ungani kuyaqandaqanda kodwa hayi kumnandi.
Hayi nokuhle kakhulu. Akusitsheleke ukuthi ngamafutshane udingani lapha kule Melika?
Laba Melika bengibuyile ngibizwe ngu-Ilan Elkan, uyamazi kakhulu somabhizinisi, wahlupha kakhulu obulawa ele kampani yakhe i-Ascot Clothing. Ngakho wawubona ufanele ukuthatha abadlali benguqi kakhulu abadlali ayilendazi ebasa ngapha kwele Melika, abaningi besiza kulo amakolishi bezofunda bedlala le mdlalo yenguqu. Sikhuluma nje njengoba sebezikhwica mfundo sebefundisa ema-university, abanye bayasebenza. Njengoba ubonile besilabo Methembe uMeya onguye ke umqeqeshi wokugcina kwelendazi ukuthola ke i-league title ngo-2006. Saba lalo ke o-Ektayo yamazwe Andrew Shaw abaningi bambonile, o-Kelly Jacobson uDube la ebekhona, o-Geoffo wina i-BP Cup ngomnyaka 1994, uMbariki umfana wathathwa yelendazi eChegut emncane wazodlala yelendazi wasebuya ngapho uMbariki umso uChisone uMamba.
Sibona nje amajaha la ukhanyazana aphumelela kakhulu.
aphumelela kakhulu abaningi bafundile beqile njalo bo labaningi sebe yiba bafundisa ba university njalo bebonga uIlano wabavulela indlela ebabisa kuleli lizwe lo Malcolm King wasichiyayo wabamselwe emgcidlalo weIslanders ngakho babisa laba bafana ke sebabisa lezimuni zabo sebehlala kwele Melika
yeso kutho sibula abanye sebe ngani bahlumile sibulo kunyokumalisa njalo lokho bencede ekhaya le grassroots soccer liyana babelayo kumi njani
ye ikho nje wabona uMthembele aliyana iqembu lakhe othwa iBantu Rovers la yeke wathatha ke abanye abadlali wababisa ngapho bona abadlali abancane othwa ngoEza bona abana ke abaninginengi sebe babisile bathi laba bazalandela indlela yenziwa ke uIlan ukubisela abadlali kuleli lizwe
ye siyakhumbula ke sihlala nomjaho othwa ngoEzra kanyangazani bamethi igama
ye uthi abazali bakhe babe vele benthana semsakazeni ngabo 90s kwabana uthi ezala abantu bamethe izigama lokuthi ngeEzra bathi ke lawo zaba ngoEzra ngobe simthanda kodwa ke manje uthi intathe ngamthabaza ukuthi ozala kunxa bephila bebezajabula kakhulu kodwa manje hayi sebashona
kodwa nozwe njani ubone uJaco njalo
unthintile kancane ngoba vele uthi kwakulandile kuzombona uthi ke yikho kwenza ukuthi azaphiwa igama lami so hayi into yakho nthinte kakhulu
ye singathi ke Jesus awuzangomangala sibone umamba sengakana ukusibona lo Mthembe lo Thwelihle inkomazana labanye
ye kumhalisile ka uThwelihle semkhulu kakhulu umamba ngendlela emncane ngawayezacile anti bembona ukuthi hhalo kuwumfana kuyaphephuka kodwa namhlanje siyindoda emadodeni njalo sesifundele okumangalisayo
ye siyakhumbula nje abanye kade besethula babehlangana lakho kubhuso siyakhumbula okunye uAndrew Shube khuluma okunye okumnandi sekuzulale so ke singathi ke kwini okungathi wena kukubambile wabonthi abajahala kadanje
undlekisile uAndrew Shube khuluma ukuthi hayi saphiwa imithi ukuthi zigeze hayi sageza manje wakuluma nxa ngihlikihle emzimbeni kuluma kodwa izimuthi imuthi manje nxa ezama utshela abazali bakhe lezi hlobo zakhe uzeza umuthi akula muntu omzisa ukuthi kuyini khonoko kodwa ke wanqoba kakhulu uAndrew Shube
siyakhumbula njalo ukhuluma ukuthi bachaya iDynamos
ye bachaya iDynamos
ngendlela enzima
bachaya iDynamos endlela enzima ke uthi wawuqala wadlisa iDynamos yabadla uthi sokubuya ke wazobuya ke sezotshala okokuthi umtshaya mchacha phansi wayitshaya iDynamos yanqobela endas 3-2
ye utuba ke khanya ngizani waba lenkinga lapha enqulwini bagcina bekhipha utheni
ye uthi lapha ke enqulwini bagcina bethatha ke umlenze lo bafaka insibi phakathi uthiwa hip replacement ukuze ukuthi ke ahambe kahle uthi ngawe kwelakithi eZimbabwe uthi ude nakathi sinamhla ugogekile uyabonga uthi uIlan Mbisa ke lapha kwamnceda ngakho uyasihambela
kodwa akumangalisanga abafana labuthi bathi
kumangalisile ke thola ukuthi hayi ngamadoda hayi amade amadoda asuthayo kodwa ke bajabula kakhulu lapha eMelika
ye ake sikhangele eminye imidlalo lapha Jesus sikhangele ke umdlalo omkhulu wathi khona namhlanje kwele Britain sikhangele khona ngale sibizi sibuye
ye kwele Britain amaqembu ade ekhokhela phezulu ngalane ezemklomelo ke Liverpool le Arsenal badliwe babili iLiverpool edliwe 1-0 ke Crystal Palace kwathi ke Arsenal team ke yasidliwa yasunvile emzini wayo emagumeni kopana eMara Stadium oso sithi iqembu lele ke lithi Manchester City elinqoba izolo ke 5-0 seliphezulu kwengalane ezemklomelo uthi ngemklomelo embili 73 points Arsenal 71 Liverpool 71 kuchibana ngani so Arsenal sokuyiphunyuka le Liverpool sokuyiphunyuka
kubonani kuyagcina ngakume ngapha konke
ngendlela kuyoyona ukuthi imbonani Manchester City sizasithathela sokulula ngoba laba le emidlalo ezayidlala imidlalo ke lula kakhulu kwamagama
yes ke singene njalo ke kwele Zimbabwe kumi njani asikhale semidlalo
yey Arsenal Movers team ke ngene kulonyaka ibe 2-2 le FC Platinum Arsenal ke yakhokhela nge 2-0 kodwa wagcina kwe 2-2 iCape United yenze 1-1 le ZBC Caraiba iCheck uti Pirates iwina kwaqala yanqoba 2-1 inqoba iqembu le Wange Simba Bore yanqoba iDimara iDynamos 1-0 iTel 1 ke yadliwa yada 3-2 kukanti iBikita Minerals la ibe inqobile iBlue Chiefs izolo chikeni yanqoba iGreenfield 2-0 Herentals ke yadlwa iMainica Diamonds 2-1 Ingezi Platinum Leyal Enders yathi 1-1 okuchiya ke Leyal Enders idlala imidlalo yesithupha njalo le 14 points phezulu ngalani yezomklomela
yes njalo ubona ngono ukuthi Leyal Enders yathi chopo phezulu kodwa ke zokufika phansi ngale nxa sokufika kumaphethelweni
ugcina sokubi kodwa lonyaka mbona kungcono mbona ke ukhayindu ke wisayiphethe ke team njalo ngasikhangela ke Dynamos sikhonale phansi ngayo 5 kusukela phansi engalaneni ezomhlomeni
kuzwa kwini ikhanya ikhubeke phezulu
kwesikhathi Dynamos kule nkulumo eziningi abadlali bakhona abahlezi bengasiphathanga kahle labaqeqeshi bakho ngakho uhlala ungani kuyaliwa liwa kuyaphikiswana yikho ngani ehluleka
Yes, siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelimilika ngwadela kusasa.
Ngiyabonga kakhulu Edube.
Yey, lamhlanje ke hayi sesiyafika ke emaphethelweni othelo lwethu. Siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda khona ngapha ke kwelimilika. Singahlukani ke sike sibone ke ebesigokhela lamhlanje sibalukhulu. Webhanga le RBZ ukhona ngapha ke kwelimilika. Siqhubela lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngumthembo sithembayo. Ukeeps Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.